Umphomoza kompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje busisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe uManzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafamasi athe ancedisa athe esizwa lo mkhosi ongangawona lowo wasukumela phezulu bezwa ukukhala kwami. Nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamile mo ezifikazi kule nkunzi eyi-1. Inkunzi eyi-1 yona lena okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezu kwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bangitshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona. So kumele ngiziphathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo. Ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola, zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zizokwenza imali. Inkomo esezishiye nalalezo, so kumele ngiziphathe indlela etshiyeneyo abakhulu lalezi inkomo kade ngilazo.
Umnumzana Jafet Jazz Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikeze abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu amafamazi alaba esincedisaneneyo ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo ezinenkangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakalekileyo. Kuwonke amafamaza adonethileyo ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini aweVeterinary Services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-District Veterinary Officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu yinkomo lezane esingathi ngumhlobo ongcono owe-improved. Hayi inkunzi ayizileyo, inkunzi engcono ingumhlobo. Inkomo lezi zingasetshenziswa even ukulima kwenza nasilima sezinto njengamadonki sezinto njengamatrakta like inkomo ibe nokufuya in terms of what literally izathengiswa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sokuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafuni ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezididini. Okakhulu lisebenzi logatsha lwe-Vietnam landele izixwayiso ezinikwa yithi abe-Vietnam ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu lowu nalowu usebenzise njani. Ungafo ukuthenga nje uthatha umuthi ungelaqiniso lakho ukuthi ungawusebenzisa njani.
Isibaya sasesivaliwe sathi ngci kompofu sebeyinhlekisa ebantwini khonale enhlekisa enkayi. Namhlanje bayalala ubuthongo behle ngoba isibaya sesivuliwe sebenenkomo njalo. Ngiyimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.